zonu ngiqhakathekile Ncube ukhansela ka Ward 6 ohlala esigabeni sikamathu namthi imfula ubuye ugcwele ugcwele and then wasujabula amanzi angena emasimini vele asokugcwela amanzi sokungaphonguba ngamanzi amabele asakhanya emasimini sela ethayile emapili embamba komfelutshone komahlaba kombanyana
ye kuyini okwenzakaleyo kulezi ndawo
and then lele livela phezulu izulu elinayo vele abantu sebesedake nobantu kulo daka oluchithwe kulamanzi achithwe umfula then sokusuka laleli laleli inyile vele abantu bakhona la kathi sadokhe bengifonela lapha bathi hhayi sebesebunzimeni especially embamba lawo
kuyini kunye izulu lelo elikwenzileyo lezikolo kunjani
okuthethwe indlu kodwa bona abantu balokhe befona nje bentshela ukuthi kathesi bathi hhayi kodwa amanzi akhona khanya
uhulumende uthini
hhayi bengingakatholi mzamo wokuthi angisabi izinto 30 minutes ngitholile imbiko leyo ivela khatha sana ngokuthi lapho mina engikhona lalapho kulabantu labo kungamakhilomitha amaningi sula ngaba kungase kuthela kwakho kufana 10 kilometers.
Njoba sisizwa ukuthi izulu leli qalise kudala like labona abantu ababancedisayo laba bantu insuku lezi ezedluleyo.
Hhayi, ulokhe kuqalise izulu besingakatholi abancedisayo ngokuthi labo bebekhanya uncedo kade bengakaze beludinge kangako. Kodwa okwakathesi ukhanya sokusesimeni esibe singadiba uncedo yena.
Esingathi yikho sibe sibili okwenzakeleyo lamhla kuyini ukuthi amanzi la khanya ukuthi aseyingozi.
Adlula-ke abulala emasimini anti asedlula kule mizi enjengemasili lembamba lapho umfula ohambe uphuma ungena ugomborozela abantu so abantu bebese bengani basesihlengeni anti so umfula lo ma uchitha zonke ndawo kuyasokunzima ukuthi beengaphi khonapho babe sebesesenter then amanzi abe sekibo futhi khonapho emizi yabo
kodwa amanzi la ukuze aphume emfuleni besokutheni lidabukile idamu kumbe kugcwele
ulile elejimila kwadabula elethayile ngoba yikho lapho kule khona lo mfula umfula othatha khona ikhona elikhulu so lapho duze lenhlangano kagwayi lomgusa so kule dabu amadamu la aseduze yiwasuke agcwala kakhulu asedabula umfula uthe uchitha wona la uhlova amanzi emadamu amadamu la ahlathola amandla okuthi echithe la isisemzini yabantu